Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 zibandlela 2017 ngo Chris Gande.
Lonto ungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Hlakela lulakho ukuthi luphazamise impumela yokhetho ngendlela ephakeme kakhulu. Lawukhani ukuthi abantu beZimbabwe abaningi abazempini basaphila abavotayo bayibonile bethu sela izalo ukuthi izalo zabo yenze kube lempi nxa ingasatholanga ukuphumela.
Lanxa ibandla leZANU-PF lizitshaya isifuba ngokunqoba kukhetho lweBikita West, abenhlanganiso ezizimeleyo bathi leli bandla linqobe ngoba lisebenzise udlakela lokwethusela abantu.
Sibone kulamapolisa amaningi lama amadikaza amapolisa lawana, so abantu vele sebesaba basawazi ukuthi amapolisa afuna ukuba protector kumbe ukubabamba. So umuntu wonke onoku esaba akulaqiniso ukuthi kuzwenzakalani.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa sezidlela evalweni kulandela imbiko yamanga ethi kulabanye babo ababuleweyo izizalwane zalelo lizwe.
Lamhlanje lilanga langomvulo lakuqala umnumzana Donald Trump engumongameli weMelika.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Lanxa ibandla leZANU-PF lizitshaya isifuba ngokunqoba kukhetho lokudinga umeli weBikita West edalela eParliamente ngomgqibelo, inhlanganiso ezizimeleyo zithi leli bandla linqobe ngoba lisebenzise udlakela lokwethusela abamabandla aphikisayo. Obemela ibandla leZANU-PF kulolu khetho unkosikazi Beauty Chabaya unqobe ngamavoti edlula kancane azinkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,156. Ulandelwe lilunga lebandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First umnumzana Kudakwashe Gopo, yena othole amavoti azinkulungwane ezimbili lengxenye kuphela, 2,453. Wabemela ibandla le-NCA umnumzana Madok Chivasa, yena oke wachayo ngamalunga eZANU-PF ngaphambilini kokhetho, uthole amavoti angamakhulu amathathu kuphela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZim Rights leZimbabwe Peace Project zithi ibandla leZANU-PF lisebenzise ukudla ukudinga usekelo lokwethusela abamabandla aphikisayo kanye lodlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lisesekhathala kakhulu lokuthi kube lokhetho olulempumela engethembeka, ngendlela yokuthi phela kunzima ukuthi sicabange ukuthi abantu beZimbabwe bangabe lokhu bevota kanzima kangaka, bevotile ibandla leZANU ngemva kweminyaka eminingi kangaka, bese kudubekeni izindlala nokungatholakali kwemisebenzi kahulumende. Ngibona ngani mina khonokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kucazululeke ukuthi kade kungani iZANU izabe lokhu iwina, ikakhulu xa iwina ngesibanga esikhulu kangaka. Kodwa okuqakathekileyo kufanele sikukhangelise ukuthi abenhlanganiso ezizimeleyo bakhangelise ukuthi kathi indaba yodlakela le ndaba yokuthengwa kwabantu ngokudla yenza ukuthi ukhetho lube lempumela enjani. Kodwa kubona kathi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu baqalise ukufunda kukho bengakayi kukhetho luka-2018 kulo kudingakala ukuthi ukhetho lolu lube lempumela etshengisela izifiso zabantu, hatshi izifiso labaphezulu abalebali nobumbu njalo abakwazi ukwenza udlakela.
Ukunqotshwa kabuhlungu kwebandla likankosikazi Mujuru kungasikhombisa na ukubana lingaba limi ngaphi kukhetho oluzayo?
okusengisa khona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi ibandla likaMjuru lingabe selincintisana kabusungu lebandla lezanu, kodwa lokhu impumela leyo futhi hayi isesekhatshana njalo awukabikho emgcekeni ukuthi ibandla leli lingathwalisa izanu PF amagabha avuzayo yini kukhetho luka-2018. Ngibona mina impumela le into ethusa kakhulu kulabo ababekhangelele ukuthi kwaba lokuguquka kumbe kuntshintshwa kukahulumende ngemva kwesikhathi eside.
Khona ukunqoba kwezanu PF kuma-by-elections la, imbangela singathi yikwethuselwa lokutshaywa kwabantu na okukhulunywa zinhlanganiso ezizimeleyo, kumbe bakhona abantu abalithandayo ibandla lezanu abalokhu belisekela ngokugceleyo?
Ngicabanga mina ukuthi udlakela lulakho ukuthi luphazamise impumela yokhetho ngendlela ephakeme kakhulu. Xa ukhanya ukuthi abantu beZimbabwe abaningi abavilempini basaphila abavotayo bayibona impi, kuyathisela izalo ukuthi izalo izabo yenze kube le mpi nxa ingasatholanga ukuphumelela, ikakhulu nxa kuyikuthi ukhetho lolu lwenziwa ezindaweni ezihlanganisa amadolobho kumbe ezile ngxenye enkulu kakhulu emaphandleni.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa sezidlela evalweni kulandela imbiko yamanga ethi kulabanye babo ababuleweyo izizalwane zalelo lizwe. Kuleminye imbiko njalo ethi ngenyanga ezayo kuza kuba lokutshengisela kwezizalwane zaseSouth Africa zisola abokuza. Limbiko etholakala ebulenjini be-internet laku-WhatsApp ithi abokuza sokumele babuyele emakhaya ngoba sebeqede imisebenzi yezizalwane zeSouth Africa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Dennis Juru, ongumgcini isihlalo njalo wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association.
Abantu baseZimbabwe abaqhamuka eZimbabwe sebesabile impilo yabo kadesi ngendaba ihamba-hambayo kumaphephandaba se-internet ukuthi kusuka ngokubanjwa kwabo laba abangela ama-passport of which iningi labantu elivela eZimbabwe linawo ama-passport. So abantu belokhu besaba abakhululekanga.
Sizwa kuthiwa sokulembiko eminingi etshiyeneyo ekhuluma ngokubana kungaqhamuka udlakela, kodwa amapholisa ayilandula limbiko. Like layizwa yini leni?
Ye, sizwile njalo e-Olivia e-Johannesburg sibone kula mapholisa amaningi lama amadikazi amapholisa lawana. So abantu vele sebesaba basawazi ukuthi amapholisa afuna ukuba protector kumbe ukubabamba. So umuntu wonke olokhu esaba akula qiniso ukuthi kuzoyenzakalani. Ikhona i-movement ethi yona ifuna ukuthi abantu abangela amaphepha babanje babuyele ekhaya. Ungabafonela bayavuma sibili ukuthi hayi i-operation izoba khona kuqalisa mhla ka-24, kodwa sisazama ukuba ingeja ukuthi kungabe lodlakela.
Manje izizalwane zeZimbabwe zikhona yini eseze sesaba kokuthi sezingabuyela ekhaya?
Hayi ukubuyela ekhaya kutho ukuthi abantu basaba ukubuyela ekhaya kakhulu, but basabela impilo yabo ukuthi kuprocess yangikhona yena leyo yokuthi uyabobanjwa ngumuntu ongela ongatrenwanga ukuthi mawubambe umuntu kufanele kube njani. Njalo uyakhumbula ukuthi kukhe kwaba le xenophobia la eSouth Africa. Abantu bafa bachiswa kwayenzi izinto eziningi. So abantu vele basaba ukuthi kuzogcina so kufanana nomnyaka lwana owayenzwa i-xenophobia.
Hallo ke ngumnumzana Dennis Juru, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo engumgcini isihlalo wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association, ubexoxa ecingweni eseJohannesburg.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi inhlanganiso yeSADC kumele layo iqale ukuveza amazinyo ilume ngemva kokuba inhlanganiso ye-ECOWAS egoqela amazwe angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika yenelise ukukhipha owayengumongameli weGambia. Umnumzana Yaya Jame yena obesefuna ukwalela esihlalweni. Kubika uMartin Gwenya.
Iningi lisele litshayela ekhowazi ihlombe ngemva kokuba inhlanganiso le yenelise ukunceda ukufaka umfutha ukuthi wayengumongameli weGambia umnumzana Yaya Jame achiye isikhundla. UJame kade sefuna ukwalela esikhundleni noma nje wanqotshwa kukhetho lwanyakenye ngosezethatha isikhundla sakhe umnumzana Adama Barrow. Kodwa inhlanganiso yekhwazi yatshela uJame ukuthi ayihlehlele uBarrow ngoba uma kungenjalo bazangenela ngebutho. Leli linyathela elithiye iningi lilesiqiniseko sokuthi inhlanganiso yekhwazi iyaluma kusenza ukuthi beyiqathanise le nhlanganiso yeSADC. Umzana James Ndlovu uthi iSADC ngaphandle kukamongameli Ian Khawu.
Kuyadanisa. You can imagine ukuthi i-crisis ekhona eZimbabwe has been going on for so long. ISADC kudala uyacela ukuthi intervene in that situation. Kulo muntu, kule ndoda eyadliwa kuma-elections, yala ukuthi uphume esitulweni. And ISADC did nothing about it.
Nobukhona eSADC obasungula kudala ngesikhathi sama-frontline states, yibo yenza ukuthi baphathane nje amaqanda bangafuni ukuxoxa.
And imbangela yakhona is because these ISADC is led by post-liberation movements, right through. Abafuna ukuthi kube le peer review, abangeke be criticizeana, abangeke behlolana ukuthi no lapha ndoda awenzanga kuhle. Bonke bahlala bevumelana kuphela. And awulo ofunda ithatha, even when it comes to small countries like Lesotho, nobody wants to actually take the bull by the horns.
Kukanti uJoel Phiri na uthi kaboni iSADC intshintsha ngendlela eyiyo yona iyinhlanganiso yabangane nje.
iSADC ikhuthe ithuba lokuthi lungise inkathazo zabantu bangezansi kweAfrika. Kathesi kube kungene inkokheli entsha efana likamongameli uKhama ezama ukutshintsha indlela okusetshenzwa ngayo. But ke uzithole eme yedwa.
Abanye njalo bathi iSADC kumele izame ukuziguqula uze izinikeze amandla okuzama ukulungisa indubo zomhlubulo ingesabi ukuchitheka kobungani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
Siyabonga Martin Gwenya.
Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngempumela yokhetho lwePikita West edalela eParliamente oluqhutshwe ngomgqibelo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elibhilitane seliveze ukuba lizadinga abokusebenzelana kwezokuthengiselana lingeyelami emkambo munye wamazwe awe-European Union phansi kweziqondiso zayo zokuphuma kulumanyano.
Umongameli weleGambia osanda kethwa umnumzana Adama Barrow uthi uzabumba ikomishini yokucubungula amacala etheswa osanda phuma embusweni. Umnumzana Yaya Jame obesebuse okweminyaka edlula amachumi amabili 22 years. UJame ubikwa ethe ephuma elizweni lelwa ngomgqibelo wemuka lezigidi ezedlula ezilichumi $11 million esikhwama sikahulumende kanye lezimota ezimbalwa.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zikhathazekile ngombiko oveza ukuba kulokuqansa kwenani labantu abathelelwa igcikwane lengculaza edolobheni leli zisithi kuyadanisa okwamagama. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngugceleyo ekobulawayo.
Umqondisi wohlangothi olubona ngenhlelo zokuvimba ukuthelelwana kwengculaza olwe-National AIDS Council INAC emhlubulweni weMandebeleni unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebebhekane lodubo lokuthi inani labantu asebethelelwe igcikwane lengculaza liya likhula njalo iningi labo ngamantombazana amancane asengene kubhizimusi lokuthengisa ucansi.
Sile problem kobulawayo ukuthi ama cases amatsha awe-HIV aloko ephezulu ukuze iprogram ikhanye ukuthi iyaphumelela ama cases amasha yiwo kumele yehle but kobulawayo lokho esiwa phambili esiwa maningi lokhu kuyasenza ukuthi singahlaliseki ngoba siyananzelela ukuthi ama cases wona lawo asuka ebantwaneni ikakhulu amankazana amancane njalo yilaba amankazana kwesinsikari yabe sehlulekile ukuhamba esikolo bagcina esesihlalela ngkhaya and abaningi bangkhona sebegcina bejoyina i-sex work.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwezocansi i-Sexual Rights Center i-SRC umnumzana Mojalifa Mokwele uthe lokhu kuyethusa kakhulu njalo iningi labantu sebengene ekuthengiseni icansi.
Thina siyinhlanganiso elelwa amalungelo abantu njalo elelwa ivikele ukuthi abantu balamalungelo okusebenza imisebenzi abayikhethileyo. Imililingwane le ekhutshwe i-National AIDS Council iyethusa ngoba njengoba sisazi ukuthi akuyikho imisebenzi abantu basemsebenzini yokuthengisa ucansi ngoba besithi yiyo into abenelisa ukuyenza njalo yikho abafisa ukwenza kwakathesi.
Ethi lokhu kutshengisa ukuthi abantu abesabi ukubamba umkhuhlane njalo lokho bengafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana.
Kutshengisa ukuthi abantu kabesabi ukuthi igcikwane le-HIV lokho elikhona njalo kuyathelelwana ngocansi. Abantu kabafuni ukusebenzisa amakhondomu njalo ngizwela labo mama kutshengisa ukuthi khona obaba lokho beqhubeka befuna ukuthi baye ecansini olungavikelekanga. Ngakho-ke ngikhuluma kakhulu ngokuthi abe-National AIDS Council lezinye inhlanganiso zisukume zikhuthaze kakhulu ukusetshenziswa kwekhondomu labo mama ngoba elabo baba laloba imikhankaso siphumile eminingi kangaka ekhuthaza ukuthi abantu balisebenzise. Kukhanya abantu kabafuni ukuthi balisebenzise.
Wakhuthaza inhlanganiso ezibona ngezempilakahle ukuba bakhuthaze ukusetshenziswa kwejazi likamalukazana ngoba obaba bengafuni ukuzivikela.
Ngikhuthaza futhi le nhlanganiso eziningi ezinikeza ulwazi mayelana lokumemetheka kwegcikwane ukuthi kaziphume zinikeze abantu information eyiyo ukuthi igcikwane limamatheka kanjani ngoba kuyamangalisa ukubona izabelo ezindawonye njengeBulawayo njengeMath North leMath South kuyizo ezikhokhela elizweni.
Unkosikazi Barbara Moyo owayekubhizimusi lokuthengisa ucansi okweminyaka engamashumi amabili osewaqala uhlelo lokufundisa omama ukuba baziphathe njani kubhizimusi yokuthengisa ucansi esebenzelana le-Sexual Rights Center uthe igcikwane lengculaza ayisikho ukuthi litholakala kulabo abathengisa ucansi kodwa ukuthi wonke umuntu edolobheni lakoBulawayo kafundiswe ngokuzivikela njalo labo baba bakhuthazwe ukuyahlolwa igcikwane.
Uzathola ukuthi umuntu ongubaba uyathi ethethe umuntu ongumama engahamba etesta yamze sithi hayi nxa wena alright which means lami nginjani. Yeah, right. And I think it should be more open with abantu abangobaba labo bebe free to go and get tested so that they know their status kungabi yinto one-sided. Njoba ngichilo futhi ukuthi on sex workers kungabi into yokuthi thwa there yiba abaspreader yiba ama-cause kube yiba abakhangelele kakhulu. Into le noma ngubani noma sokutheni engaba layo engayispread. I think ukufundisana lokufundiswa yikho okuqakathekile.
Umkhuhlane wegcikwane lengculaza umemetheka kakhulu kobulawayo ngoba idolobho leli liduze lemingcele yamazwe angomakhelwane amaningi njalo labantu basuka endaweni zabo zokuzalwa kwezinye izigaba zelizwe bezothola imisebenzi kungatsha zikahulumende ezehlukeneyo njalo lezimota ezinkulu ezivela emazweni angomakhelwane zidlula khona zisiya enyakatho kwe-Afrika. Inhlanganiso ye-National AIDS Council isikhuthaze labo abangabambi umkhuhlane kodwa besesabela ukuthi bengawubamba ukuba bayedinga amaphilisi abavikela ukubamba igcikwane lengculaza ezibhedlela eziseduze labo ukuze inani lababamba umkhuhlane lehle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Abesifazana beMelika abedlula ingxenye yesigidi batshengisele esikodlweni saleli lizwe eWashington DC ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Donald Trump njalo besithi ungumuntu olobandlululo. Kubika intatheli zindaba yethu uMike Wobe.
Ungqoqo ayenzela lomsakazo. Umnumzana Sean Matsheza, ingcwethi kwezokwethulwa kwezindaba, upha umbono wakhe mayelana lokwathenjiswa izalane zeMelika ngumongameli Donald Trump lapho esekankasela ukuthola isikhundla aselaso esancithisana lo nkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka odluleyo.
Iqiniso yokuthi ebekhuluma esakampeni uTrump. Into abezitshe sithi yena izinto afuna ukuzenza lapho esengupresident khona akasokwakwanisa ukuzenza because i-America ilama systems and kulendlela kunenhlelo ezilandelwayo uma kuthiwa usisenza i-policy ye-immigration.
Omunye obelandela kabanzi umkankaso wokudinga umongameli weMelika kusiyafika ekuqushweni kokhetho ngolwezinyakenye lapho umongameli Trump anqobe khona. Umnumzana Joseph Juma, umeli wephelandaba Mpopoma edale le parliamente ekubandla leZANU PF, uthi umongameli omutsha sekuzamele ahloniphe abokuza lezinye izigaba zabantu empilweni.
Okuqaphile yona ahloniphe nje kuphela especially abantu ngesilungu ama-minority groups abantu laba abangani balutshwane ahloniphe amanye amazwe njengathi lapha eZimbabwe angasihlonipha ubana silizwe elizimeleyo kuzajabulisa kakhulu ahloniphe abantu abamnyama abakhona ngapho lani lonke elikhona ngapho eMelika.
Unkosikazi Sekai Holland, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, la ephatheke kwezombusazwe eZimbabwe, upha umbono wakhe mayelana longutshengisela okwayenzakala ngempela sonto obukhokhelwa ngabesifazane emadolobheni achiyeneyo emazweni womhlaba.
Ukutshengisela konke nje nxa abantu besenza bebambene, yebo kuyanceda kakhulu, kodwa mina thina ngapha siyabe sikhangele ukuthi ama-policies ka-Trump on Africa, on Zimbabwe, on women, ngoba there are lots of things which have been gained President Obama. Khona ukuthi Obama njengomuntu omnyama wangena e-White House, lo mkakhe benze umsebenzi omkhulu kakhulu. Siyabe sifuna ukubona ukuthi u-Trump uzabuyisela iwatch le, i-clock le ngemva na ezintweni
eziningi. Esephatha udaba lwezitshezo zomnotho ezafakelwa uhulumende waseZimbabwe nguhulumende weMelika, umnumzana Sam Siphepha Nkomo owebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru uthi akakholwa ukuthi umongameli Trump uzowakhipha.
Angikholwa ukuthi engalukhipha. Ngibona ngani umuntu ophelo uzohlanya lwana. Ngibona ngani engangena ngakukhona lokho vele uzaqhubekela phambili. Njalo njengoba ngisithi ukuthi abantu abamnyama uyabazonda, ngibona ngani uzakwenza kube wesi. Ingxenye futhi engasuka fake abanye abezanu phakathi kwama-sanctions.
Namhlanje yilanga lakhe lokuqala lokungena ehofisini yokuba ngumongameli. UTrump abaningi babheke ngabomvu ukuthi izozala nkomoni abanye, njalo bengemukeli ukuthi uzoletha inguquko atshona eyikhuluma kubalandeli bakhe. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko, hambani ku www.voandebele.com. Ngimele iStudio 7, ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Kwezemidlalo, abaningi bathi kumele iqembu lama-Warriors linqobe loba kanjani ukuze lithuthukise amathuba alo awokudlulela kusigaba esilandelayo somncintisano we-AFCON oqhutshelwa kwele Gabon. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana beZimbabwe kumele benqobe emdlalweni wabo ugcina wesibaya sika-Group B abazawudlala leqembu le-Tunisia namhla ebusuku, ukuze behale belokhu belethuba lokuyadlala kuma-quarter finals omncintiswano we-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo emibili, njalo lilomklomelo owodwa. Endaweni yakuqala engalaneni kuhlezi iqembu leSenegal, lona ile miklomelo eyisithupha ngemva kokunqoba emidlalweni yalo yomibili, okutsho ukuba selifinyelele kusigaba esilandelayo somncintiswano. Iqembu leSenegal linqobe leTunisia ngetukanya emdlalweni walo wakuqala, kwathi kuwesibili litshayele eZimbabwe ngempumela efanayo. Iqembu leTunisia lihlezi kwindawo yesibili engalaneni yesibaya sika-Group B linemiklomelo emithathu, kuthi endaweni yesithathu kuneqembu le-Algeria, lona elilomklomelo owodwa njengeleZimbabwe, kodwa lona liphezulu ngoba lihlohlwe kathathu, kwathi eleZimbabwe selihlohlwe kane. Umqeqeshi weqembu elimela isizwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak, yena olandela limidlalo ye-AFCON kumabonakude, ukukhuthaze abalandeli beqembu leZimbabwe ukuba behlale benethemba.
Akunzima ancho ama teams lana aqinile. Aqinile. So ukuthi bese bekhule ungadlala kakhulu izinto lezo zazibona then selikwanisa ukuthi libe nama tactics and igame yokugcina akutsho ukuthi singa win the last game awukwazi ukuthi ungaba
Ngomncintiswano yabakhona ngomnyaka 2004 la ngo-2006 iqembu leZimbabwe lidliwe kumidlalo yalo emibili yakuqala yezibaya laze lenilisa ukunqoba emidlalweni wesithathu njalo abalandeli bomdlalo wenguqu balinde ukubona ukuba kuza kuba njalo yini lalo nyaka. Umlandeli weqembu lama-Warriors uSibonakaliso Ndlovu uthi ukuze iqembu leli linqobe kumele umqeqeshi weqembu lesizwe uCalisto Pasua aguqule ukwenza kwakhe ekukhetheni yabadlali.
Kulomjiwe kukhetheni kwabadlali ngoba ungathi uyakhangela kulabadlali abahle bakhanya ekuqaliseni kwe-tournament ukuthi ibhora alaziyo. Kodwa ngamanga la sembona sebeqalisa futhi kuSenegal. Kuzamela uPasua aphe abanye abafana ithuba nxa efuna ukuthi siphume la sike sanqoba.
Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B iqembu leSenegal lizadibana lele-Algeria njalo ukuze iqembu leZimbabwe lidlulele phambili kumele linqobe le-Tunisia kuthi eleSenegal lona linqobe le-Algeria. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba se-quarter final ngabalisa ele-Cameroon kanye nele-Burkina Faso wona aphumelele kusigaba sikaGroup A. Ikanti ilizwe liqoqe umncintiswano we-AFCON eleGabon liphelelwe umphako ndawonye lele-Guinea Bissau. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimujoseph Njanji.
Leza tata twaisa ife na maimbo bana woga nukubomba njito yole. Amen. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse tibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse tibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nala kolo ine, nali chita pyo se fiwi. Teto tela lesa wangi, wajitila vintu fisuma sana. Teto tela lesa wani, wajitila vintu fisuma sana. Teto tela lesa wani, wajitila vintu fisuma sana, sana, sana. Leza tata twaisa ife, na maimbo, bana bobe nukubomba njito yobe. Leza tata twaisa ife, na maimbo, bana bobe nukubomba njito yobe. Leza tata twaisa ife, na maimbo, bana bobe nukubomba njito yobe. Leza tata twaisa ife, na maimbo, bana bobe nukubomba njito yobe. Leza tata twaisa ife, na maimbo, bana bobe nukubomba njito yobe. Leza tata mbelele lusi, inye, mwana ove na lilufyanya sana. Leza tata mbelele lusi, inye, mwana ove na lilufyanya sana. Leza tata...
Layo ingoma ka Chris Ganigani Makoya isiletela uhlelo lwethu emaphethelweni ingoma ithiwayo na leza tata Ntunga.
Yebo ngwenya singake hlukani sihlobo esithandekayo sikhangele ebezihamba phambili.
IZANU PF inqoba kukhetho lokudinga ummeli weBikita West edalele eParliamente ekhethweni olwenziwe ngomgqibelo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zithi inqobe ngokusebenzisa udlakela lokwethusela abamabandla aphikisayo.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zibikwa sezidlela evalweni kulandela imbiko yamanga ethi kulabanye babo ababulewe izizalwane zakulelo lizwe.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Lontungamile Nkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.